VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine emhlaka 7 Inkwenkwezi 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebehloliwe ukuba balegciwane le-coronavirus lobahatshi eZimbabwe, lokhu laqhamukayo elizweni sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha 16,052.
Ukungaqansi kwenani lethu kungabe kusitsho njalo kumbe kukhomba ukuthi asikangeni ehlolweni oluzayenza ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ahlolisise ukuthi kumbe ulalo yini leli gciwane kumbe kalalo.
Uhulumende weZimbabwe uthi kuyathokozisa ukuthi inani labantu abalegciwane le-coronavirus lilokho liphansi, abanye besithi njalo uhlelo lokuhlola i-COVID-19 alucaci elizweni.
Yona leyi MDCT yabo Monzora la ibokhuphi kayila mvumo emthethweni yokuthi ibize kumbe ixotshe amalunga MDC Alliance.
Ukufuthelana kwamacele awo MDC amabili athi elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lelikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa kuqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu asebehloliwe ukuba balegciwane le-coronavirus lobahatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo elizweni sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha 16,052, kodwa lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyane belaleli gciwane, kwasinda abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyene belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezine 3,844,260. Kuthi asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 265,767. Kodwa asebesinde kulo mkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amabili 1,314,586. Emazwe nawezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 51,698 asebefunyanwe belegciwane leli, njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,012, kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi lanhlanu lengxenye 17,590. Uhulumende weZimbabwe uthi kuyathokozisa ukuthi inani labantu abalegciwane le-coronavirus lilokhu lingakumashumi amathathu lane 34, okukhomba ukubana inhlelo zakhe ziyaphumelela ekulwisaneni lalo mkhuhlane. Inhlelo lezi zigoqela ukungavunyelwa kwabantu ukuhamba-hamba mahlayana, i-lockdown, ukuhlolwa lokunye. Kodwa ingcweti zezempilakahle zithi kumele inhlelo zokuhlolwa kwaleli gciwane zithuthukiswe ukwenzela ukubona ukubana ngempela inani leli liqondile. Umfundisi Hussein Sibanda, ilunga lenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Against COVID-19 elwisana laleli gciwane, uxoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Mbonani, okokuqala ukungaqansi kwenani lethu kungabe kusitsho njalo kumbe kukhomba ukuthi asikangeni ehlolweni oluzayenza ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ahlolisise ukuthi kumbe ulalo yini leli gciwane kumbe kalalo. Njengoba sinanzelela ukuthi kuyasilela imitshina kumbe indlela zokutesta abantu, ngenxa yalokhu-ke singeke sathi ukuthi inani lethu lilutshwana. Okulutshwana yikuthi asitestanga abantu, kodwa niyakhola ukuthi singangena kutestwe abantu bahlolisiswe bonke singabona inani lethu liqansa lisiya phezulu. Njalo siyananzelela ukuthi yebo, ye kuncedile ukuthi kuthiwa abantu bahlale ngekhaya.
Ungathi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende emanyene lenhlanganiso ezizimele ezifana leyenu lisana legcikwane le coronavirus ziyasebenza yini okubangela ukuthi inani leli lingakhuphoki.
So kuvulwa lokho kwesibili, wonke umuntu sephume phandle. Sinanzelela ukuthi wonke umuntu ephuma phandle, abantu abasananzeleli ukusondela kathana. Abantu njalo abasananzeleli ukuthi loba ugqokile imask. Nxa kodwa ukusondelela abantu eduze, kwezinye isikhathi kuyabe kungasoze kuncede kakhulu. Ngakho ke mbona ngani lokhu kudingakala kakhulu ukufundiswa kwabantu, ukuthi kukhankaswe sibili ukuthi wonke umuntu azwisise ukuthi lumkhuhlane uyingozi. Loba singawubone kakhulu kithi, kodwa ungabe usizo, ungabe usendleleni. Siyakwazi ukuthi kulabaningi asebezasuka bevele eGoli leBotswana besiza nga. Bazangena emakhaya, bangena lapha emadrobheni. Ngibona ngani ingozi enkarakathe ekhona okumele siyikhangele. Kube khona ukuzama ukusebenzelana lokubambisana ekukhankaseni ukwenzela ukuthi abantu bazwisise ingozi yaleli gciwane ele COVID-19 ukuthi liyingozi njalo ukuthi abantu bangazivikela kanjani. Ngakho inhlanganiso ezizimele zodwa lamabandla ama-church bebekhankasa kakhulu behambisa njalo ebantwini izinto zokuzivikela amasepa bezama ukuthi kube lamanzi njalo sibonile layo uhulumende ezama ukusebenza ukuthi kuvule izibhedlela lokunye.
Lo ngumfundisi Hussein Sibanda, isiphatha amandla senhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19. Ubexoxayo ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM tholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Abenhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association bathi amalunga abo awasoze ayengeze amalanga okusebenza ngoba uhulumende engakagcwalisi izithembiso zakhe azenzayo njalo besengozini yokuthi bathelelwe umkhuhlane we-COVID-19. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Abongi bathala ngokuthi bayancindezelwa nxa kuthiwa bengeze amalanga okusebenza esibhedlela bona bengatholiswa iholo elenelayo. Umnumzana Anthony Majongo sumgcini sihlalo wezina koBulawayo uthi isivumelwano sabo lohulumende siqhubekela phambili ngoba izithembiso zabo zingafezwanga.
Kuma le government ukuthi sifune imali ibe according to interbank rate. Vele sifune imali injalo because ubone sikhamba ema flex hours lawa. So iCovid yabuya then bathi siyekhele ukwenza ama hours. Thina sithi asikwanisi ukuthi senze njalo unless i-government isinike imali leyana according to bank rate. Konako futhi sifuna ukuthi kube le protective clothing ikwanileyo. Kodwa futhi sifuna ama-allowance ama-health workers ukuthi sithole imali iyakhona ukuthi vele i-COVID allowance iyakhona. Yalo because ukuthi sizobanja umkhuhlane singahlala kakhulu esibhedlela siyakwanisa ukubamba umkhuhlane lo. So ama-flex hours lawa siyaqhubekela phambili siyayenza.
Umnumzana Senzeni Sithole ongumongi uthi kunzima ukwamukela lokhu.
Kunzima ukusebenza ngesikhathi lesesibhedlela ngoba silokwesaba umkhuhlane we-COVID-19 ngoba singela mpahla futhi ezokuvikela eziqondileyo. Ngakho ukuthi kwengezwe amalanga okusebenza kunxele kithi satsho esikufunayo kuhulumende kodwa lokhu lokhu kungafezwanga. Ngakho asisoze senza into ezasifaka impilo zethu engozini, sizaqhubeka sisebenza ngendlela esavumelana ngayo.
Unkosikazi Rebecca Nyoni oyisakhamuzi uthi omongi basengozini enkulu ngakho kumele bananzwe kuqala.
Thina njengezakhamizi esihamba ezibhedlela sisiyalatshwa siyabona ukuthi khona amanesi akurisky sibi ngoba i-coronavirus leyi ayilandaba ukuthi ngudokotela ungunesi yini iyabulala. So abantu abethu labo bakurisky siyacela ukuthi bedingile i-full kit yokukhava ukuthi umkhuhlane lo ungabahlaseli, njalo futhi befakelwe imali ezwayo, ngoba laphana kufana lomuntu ozinikeleyo to do or die, ukufa. So abaphiwe imali, bephiwe le-full kit yonke.
Ngomnyaka odlulileyo inhlanganiso zabonke zihlangene zaphuma lesinqumo sokuthi kusetshenzwe njani phansi kwesimo somnotho weZimbabwe ongamanga kuhle, zavumelana ukuthi amalunga asebenze insuku ezithile. Umnumzana Paulinus Khosana we-Apex Council wenqabe ukuphendula imibuzo, kodwa umbiko ophume kunhlanganiso leyo ngemva komhlangano wabo lonobhala wezempilakahle uthi lesi sinqumo sethulwe ngumgcini sihlalo we-COVID-19 Task Force ongumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati, obikwa wathi ukusebenza amahola amalutshwana sokumisiwe, ngakho abongi kumele basebenze insuku ezigcweleyo ukuze ilizwe lenelise ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Abongi bathi abangeke baphambuke kusinqumo sabo sanyakenye, bazaqhubeka besebenza ngendlela abavumelana ngayo, njalo lokuthi baphiwe impahla zokuzivikela eziqondileyo ukuze labo basebenze bephephile ziyadingakala ezibhedlela. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sekuphume inkuthazo yokuba kudingwe indlela zokuhlenga uhlangothi lokuthapha izindaba ukuze luqhubekele phambili lusebenza kakuhle lalapho isiyedlule i-COVID-19. Le inkuthazo iza ngemva kokuba sebekhona asebelahlekelwe yimisebenzi kunkampani yamaphephandaba eyeZim Papers ngenxa yesimo somnotho ngemva kokuqhamuka kumkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama usehlulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamanyane wenhlanganiso esebenzisana lentatha lezindaba elizweni eye-Media Alliance of Zimbabwe bathi kumqoka ukuba kwenziwe lokho ngesiphangiphangi. Ingcwethi kwezokukhulumisana lozulu umnumzana Lennox Mhlanga uthi kumele lusizwe lolu hlangothi njengezinye zonke elizweni.
Emsebenzini lapha kuthola ukuthi khona intatheli azitholi imfanelo engani ingabaphilisa. Uhulumende kumele akukhangele khona ukuthi intatheli zezindaba lazo zithole ama-bailout ukuze zenelise ukuphila lakho ukusebenza ngendlela efaneleyo.
Isikhulumeli enhlanganisweni yentatheli zindaba esacathulayo ye-Young Journalist Association uLeopold Mnende uthi vele asezidubekela la mankampani ezindaba elizweni.
Siyakwazi abanye selitshele bathi abazabe benikwa 50% of amasalari abo, abanye sebefakwe on ama-leave kuthwalike limi ukubuya emsebenzini. So lokhu abakhulume ukuthi amakhampani akumidiya lawa azafuna imali, isicelo sibilesi esizwisisekayo, kodwa siyayazi ukuthi iZimbabwe le imali engawo angeke sayithola. So hayi kuphonga ucela nje enxa kungenzakala, but hayi amboni kusenzakala.
Kuthi umgcini sihlalo wekomidi ebona ngokwethulwa kwezindaba lokusakazwa kwazo ye-Media Information and Broadcasting Services umnumzana Prince Dubeko Spanda uvumelana lombono wokuhlengwa kwalolu hlangothi.
Abazame ngendlela zonke ukuthi khona bebone ukuthi khona intatheli zezindaba nxa zithatha indaba zazo, indaba lezi zileqiniso elikhona phakathi. Njalo nxa kuyikuthi kuyindaba leyana yokuthi khona yindaba yokufuza ukuthi omunye laye eziphendulele ukuze kube balanced reporting. So kuqakathekile khona lokho ukwenzela ukuthi khona singabi zintatheli zamanga kodwa kasibe zintatheli zezindaba.
Uhulumende uthi uzimisele ukuhlenga lolu hlangothi lwezindaba lanxa engazange alubeka kuluhlu lwamankampani azotholiswa usizo ngaphansi kwe-18 billion eyabekwa eceleni nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
I-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa namhla igcizelele isinqumo salo sokuthi isimise amalunga ayo edale lephalamende ukuya kuleli dale kulandela ukuxotshiswa kwamanye awo yi-MDC kankosazana Thokozani Khuphi kuliviki. Ithi njalo isixotshe umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Elias Mutsurilo, umnumzana Mogeng Nkomichi ngoba kuyibo abaxotshise abanye babo ephalamende besebenzelana leZANU-PF loMakhuphi. Lokhu kwaziswe ngumsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikala egcizelela izinqumo ezithethwe lidale le-National Standing Committee izolo. Amalunga e-Alliance axotshwe edale lepalamende abalisa umeli wedangamvura umnumzana Prosper Mseyami, owekuwazana East umnumzana Shelton Wende, uSenator Lilian Timvios owe-Midlands kanye lonkosazana Thabita Khumalo wawobulawayo. Usikhala uqhubeke ethi inkokheli yebandla lakhe isazokhulumisana lamalunga ukuze iphume lezinqumo eziqondileyo njalo eziqinileyo. Untungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya behlaziya lolu daba.
Yona leyi MDCT yabomonzora la yokhuphi gayida mvumo emthethweni eyokuthi ibize kumbe ixotshe amalunga e-MDC Alliance. Umthethandwaba wakhuluma ngodaba lwe-Congress, yakhuluma ngodaba le-Congress ye-MDCT. Yikho nje, yikho ke kuyethusa ukuthi kanti iphoke nxa kuthiwe khona i-MDCT yiyo efanelwe ne-Congress. Abantu babe kukhetho bavota neqondane lama-candidates namalunga e-MDC Alliance. Asazi ukuthi thina yena ubaba uMdenda njengoba eligqwetha ukuthatha ngapi ukuthi i-MDCT ibe yiyo ebiza kumbe exotsha amalunga e-MDC Alliance. So ufanele ukuthi khathesi-ke kutshengiselwe ukuthi iparlamenti yakhona nxa iyiparlamenti engela malunga aphikisayo, ngoba amalunga e-MDCT akukhuphi bengazibangene eparlamenti kabaphikisi phela, ngoba vele sebesebenza lezana uphiwa. So mina ngathi mbona ngathi mina kuyinto enhle ukuthi sebephumile futhi bazaphuma abaseleyo.
Ngenyakanyaka yonke le enzakalayo, elakusasa le-MDC Alliance ulibona limi njani?
Elakusasa elomhlangano lo MDC Alliance ukhanya ngathesi kulokuhlukuluzwa ngamadale, kulokuhlukuluzwa yiParliament. Kodwa njengobona kwami uChamisa ulokhu elosekelo olukhulu ku-MDC Alliance. Ngazi uthiwe namhlanje kuyiwa kubha ku-general election, umuntu oyabe sesaba kakhulu esesaba ukunqotshwa nguChamisa uyabe engu-Emmerson Mnangagwa. Laba omonzora laba labo ogutu okomichi kabekho kuklasi kaChamisa, kabangeni kabakwani kuklasi kaChamisa, yikho banqotshwa kuma-structures e-Congress. So angiboni ukuthi mina loba bengazi babe lezibindi zokuthi bayancintisana loChamisa. Ngibona ngathi mina uChamisa ela kusasa lakhe hayi liqinile sibili, ngoba umuntu obese elosekelo olukhulu.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yengcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Eloba enkundleni yeTwitter umnumzana Elias Mutsuri yena ukutshaye indiva ukuxotshwa kwakhe nabanye bakhe yi-MDC Alliance esithi kuyize. Umakhuphe laye uya kulandula ukuthi usetshenziswa yizanu PF. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule izihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini. Ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi ibandla le-ZANU-PF yilo elibangele ukuxotshwa kwamalunga alo amane edale lephalamende, ngoba i-ZANU-PF ilokhe izondile phezu kokwala kwe-Alliance ukunanza umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Amalunga e-MDC Alliance axotshiswe ipalamende kuleviki umkhokheli we-MDC unkosazana Thokozane Khuphe esebenzelana lo mnumzana Douglas Monzora ngemva kwesinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esathi uMakhuphe nguye owayemele akhokhele ibandla leli kulandela ukubhubha kwamnumzana Morgan Tsvangirai, hatshi umnumzana Chamisa. Kodwa i-Alliance ithi uMakhuphe lo Monzora basetshenziswa yizanu ukuzama ukuyidiliza. Uhlaziya loludaba uNtungameli Nkomo uxoxa lesiphathana laseMDC Alliance eMelika uMnumzana Tim Murengai.
Bafuna ukuyethisela bonke ama members of parliament ukuthi abuye abambane labo lento abafuna ukuyenza eCongress. But mina ngithi iMDC Alliance lama MP abo wonke sibambene njengebhanti leBrook. Akusoze kube lokuphuma okwama MP esiya mela ku faction yabo Thokozani Khuphi labo Monzora eCongress lawo lebuyayo. Thina sawina ama elections ngo 2018, 2.6 million people abavotayo bevotela u-advocate president Chamisa. So bona bangayenza yonke into abafuna ukuyenza bencediswa yiZANU PF lamajaji abo lapha sabona khona during the elections esiqila thina abantu abavotayo for umuntu esifunayo ukuthi ahambe ngelizwe lethu ngendaba esiyifunayo. So kwakathesi vele abantu be-MDCA bangethuki bangesabi. I-MDCA izaphakama after all this nonsense isidlulile.
Sokusobala ukuthi izigidi lezigidi zamadola emali ebimele izekini njengebandla eliphikisayo elilamalunga edalela ephalabende ivela kuhulumende isiza khanjiswa kumakhuphe. Lithi ningalolota.
Indaba le emali yokuthi uMakhuphe bazamnika $7.5 million ekade imele ibuye ku-MDC Alliance. Uyabona mnumzana, into ekhona is ikuthi iZimbabwe ngeyabantu ayiso yamaparty or ukuthi ngezano PF or MDC. I-MDC yavotelwa ngabantu, so imali zona lezo zama-taxpayers zivele ebantwini. Thina sisoze sayesaba ukufundraiser ngoba siyabona ngo 2018 vele kwakungela imali ukuthi si contest or sibe competitive leZANU PF in that election. But abantu beZimbabwe babambana bakhipha kancane kancane iMDC yanqoba. So lokho kokuthi bazonika uMakhuphi izimali lezi kade zimele zibuye kithi, hayi asilandaba lakho lokho. Silabantu thina, imali ayiso ziyathenga a safe environment or an investor's environment. Imali imali, but abantu are more important. So vele asethuki ukuthi bazanika uMakhuphi imali leyi ukuthi izasidestabilize. Akusoze kwayenzekala. Thina be-MDCA sibambene.
UMnumzana Tim Murengai, isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance eMelika. UNtungameli uphinde waxoxa njalo lesiphathamandla seZANU PF uMnumzana Joseph Chuma, yena othi abalani lokwenzakala lokudlephana ukajamisa loMakhuphi.
Asilani lalokho okwenzakalayo ebandleni le-MDC. Lokho ngikusho ngoba ukuthi uze ube lilunga lebandla leZANU PF kukhona okuzidumela ukwenze. Okunye kwangikhona ukuthi kona uya aplaya uthole le card lethu leZANU PF, ube ngumuntu obhadalayo ama subscriptions ethu aweZANU PF, ulandele imithetho yethu yeZANU PF. Njalo asivumeli ukuthi nxa uthi usebandlele leZANU PF ususiya kuma ngetikiti lelinye ibandla kumbe uzimele wedwa, lokhu abakuthi ngesiNgisi ama independent. So laba bazabe sebengabethu njani, siyabe sibasebenzisa ngaliphi? Ake sibuyele emuva ngesikhathi sikababa uMuyi uTswangirayi. Siyakhumbula ukubana beze behlelane labo baba uBiti lobaba uWestman Ncube, bathi sebedabukene bechiyana kwavela futhi lona lelo gama elokuthi kona ubaba uBiti lobaba uWestman Ncube sebesebenziswa iZANU PF ngabantu beZANU PF. Pho ke namhlanje lawo madoda omabili yibo abasekela uChama isakathesi. Pho ubuZANU PF babo sobophelile na? Namhlanje sokugconywa uMakhuphe, sasa kuzagconywa omunye futhi. Kuyaphuma sobala ukuthi kutsho ukuthi abantu laba ngabantu nje abathanda ukuthi kona nxa omunye umuntu engeyela ukubonisana labo njengoba lokhu abakubona bona khona. Lo muntu uhle kuthiwe umuntu osesebenziswa iZANU PF kumbe osesebenzelana leZANU PF. Akumelanga kube njalo. Abalungisise udaba labo kuhle, bengafaki iparty yethu iZANU PF phakathi. Thina silokhu wethu kugcwele kukwanile, asifuni ukuthwala eminye imithwalo eyabanye abantu.
I-alliance ithi njalo le mithethwandaba ilawulwa iZANU, vele akusizi lokuthi baye khona ukuyadinga usizo.
Namhlanje la madoda asesithi amakhothi ethu ngamanga kuhle ngamakhothi ame esekele izamphevu njani. Ngiyakhumbula nje kwensemaduzaneni lapha besilaye ubaba uJob Sikhala, ngiyabona nguye umsekeli umgcini sihlalo kulelo bandla ele MDC owangena emthethwandaba. Wafika umthethwandaba wamgeza, wamkhipha, wamkhulula, bathaba baselebrate bathi hayi umthethwandaba uyasebenza sibili. Iproblem yabo abafowethu laba yikuthi kona bona nxa into ingehambanga ngendlela yabo bona bayifunayo bavele behle beyiqambe bethi yona vele yinto yezanuPF. Nxa kuhambe kuhle kibo hayi lapho ke idemocracy ikhona, irule of law ikhona, hashibo asingeke sasebenza njalo.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanuPF ubexoxa ecingweni lapho lontungameli Nkomo weSudi 7 ewobulawayo. Isikhulumeli sikankosazana Thokozane Kopi umnumzana Khalipani Phukeni yena utshele iStudio 7 izolo ukubana ngamanga aluhlaza tshoko ukubana uMakhuphe loMonzora basetshenziswa yiZanuPF. Ngesizwe ukuthi abalaleli bakaStudio 7 bona bathini enkundleni zokuxhumana eze-social media, bexoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Kulabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp ye-VOA Studio 7 kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ulakho lawe ukuthi uthumeze kwakho umlayezelo esiyawudlala khonapha emsakazweni. Nakho okunye okwethulwe ngabantu abajiyeneyo.
Basakazi beStudio 7, ngiyalithanda lonke umsebenzi omuhle liwenzayo. Qhubekani ngokubamba lo msebenzi. Hayi, thina ngapha emaphandleni, sisemaphandleni impela eGogwe, ngaphansi kwaChief Njelele. Yes, lokhe siku-lockdown, sivalelwe sibili. Okuthi sokulukhuni ngoba siphila ngokulima amagarden. Sithengisa izilimo zethu okunjengembhida, amatomatisi, lokunye esikulimayo singabe siyakuthengisa ngalesikhathi. Sokunzima ngoba akusasebenzeki, akusadleki ngoba lezi zinto azisathengiseki. Ukuthi singazithengisa njani, singenza njani? Siyesaba sibili ukuthi uyaphuma uthini plus lalo umkhuhlane siyawesaba, kodwa indlala yiyo esisikhulela. Lezinto emashopu sezidula kakhulu, sezidula sibili ukuthi asisakwazi ukuthi kuzawugcina kutheni, ngoba ithukela lona lodwa liyofuze lisiphilise selidula kakhulu.
Sanibonani bantu bakithi, sanibonani. Hayi, ngegama uVusimuzi Ncube lona ngalapha eChefuni. Ngithi ngibonge kakhulu mani, ngibonge kakhulu bantu bakithi. Hayi, niyenza ubuhlakani ubucepheshe impela obuhle kakhulu. Ukuthi abantu bengale phesheya kwezilwandle sibe siyaxhumana sonke, ikwazi ukuhlanganisa umhlaba wonke. Abantu bezwe behlangane bebe nemibono kiwo konke, noma sivalelekile ezindlini kanje asikwazi ukuphuma. Kodwa ke ngoba abaholi bethu bezwe mabe sisho besithi asihlaleni ngasezindlini, asizameni ukuthi siwuthobele lo myalo, sikwazi ukuthi siphephe, ngoba lesi sifo ngathi sihlasele impela, sishaya abantu abaningi.
Laba ke ngabantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo yethu yeStudio 7 ethi +1 202 465 0318. Ulakho lawo ukuthi uthumeze kwakho umlayezelo khona manje.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebeziqakathekile. Abantu asebehloliwe ukuba balegciwane le-coronavirus loba hashi eZimbabwe lokhu elaqhamukayo elizweni sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha, 16,052. Ukufuthelana kwamacele awe-MDC amabili athi elikhokhelwa nguNkosazana Thokozane Kube lelikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa kuqhubekela phambili. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.